Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili. Mhlaka 2 ngokwakazi 2022 ngoprofeti Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwenzakala kuyasethusa kakhulu ngoba sikhuluma ngokuthi irobbery le iyenzakale enzilini yedolobha likaBulawayo. Lapho esilenkamba khona ezamapolisa esilenkamba zamasotsha.
Amapolisa athi yadinga izigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi zihlomile kobulawayo izolo. Zathathela onogadi amadola amelika azinkulungwane ezilikhulu $100,000 kanye lengxenye yesigidi samarandi yase-South Africa i-R500,000. Amazwi enduduzo yalokho itheleka. Ngemva kokutshona komlobi uConte Mhlanga obe yingcweti kwezokulungisa imigido lemiculo obhubhe izolo. Amalunga edale lephalamende awebandla ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Job Scala omela izengeza West logotris Thole omela ishitungiza North bebesemthetha ndaba kamanje namhlanje ngemva kokuphanyeka isicelo sokuthi baphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso esebheyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa athi yadinga izigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi zihlomile kobulawayo izolo. Zathathela onogadi amadola emelika azinkulungwane ezilikhulu $100,000 kanye lengxenye yesigidi samarandi ase-South Africa i-R500,000. Limota ibihambisa imali kunkampani esetshenziswa ngabaningi ukuthumela imali ekhaya eyemguru ekulobhenula Street. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyati uthi isehlakalo lesi senzakale ekuseni njalo uthi badinga abasolo abane. Phonyati uthi abantu abangaba lolwazi ngezigebengu lezi kumele bashayele ucingo kunombolo ezithi 0292-885479 kumbe ku 0242-703-631. 0242-703-631 kanye laku 0712-800-197. Izigebengu ezitshontsha zihlomile ngemibhobho sezandile elizweni. Untungameli Nkomo weStudio 7 wenelise ukuxoxa losomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Alec Ndlovu ngalolu daba.
Okwenzakala kuyasethusa kakhulu ngoba sikhuluma ngokuthi irobbery le iyenzakale enzilini yedolobha likaBulawayo. Lapho esilenkamba khona ezamapolisa esilenkamba zamasotsha esilamehlo abantu labana abe intelligence kahulumende ukuthi kwenzakala sehlakalo esinje abantu baphumelele benze bengazange sibili babe lokwenqatshelwa ngezomthetho kusenza sizizwe singavikelekanga kakhulu. Kuyasethusa kakhulu lokho ngoba ngakumbe sikhuluma ngendaba ukuthi ithathana emakhaya bese ngaya kuzwisisa kodwa ke phakathi enzikini kaBulawayo kusenza sizizwe singavikelekanga.
Isizathu kungaba yini Ndlovu ngokubona kwakho ngoba amapolisa siyake sizwe ekhala ngokuthi akalazo izinto zokusebenzisa ezaneleyo ezifana lezimota kanti siyake sibone njalo kubotshwa amapolisa lamasotsha abe yingxenye yezigilamkhuba ezinje kungaba kusenzakalani kahle kahle.
Okukhona baba Nkomo sibona ngani kwezomvikela kukhona ukungathembeki ngoba eqinisweni kanti kuvele khona umbhobho sibili uphuma njani enkambeni uyephathwa ngumuntu ayewusebenzisa khona silazo indlela zokuthi labo abalama license guns kumele bawathathe njani njalo nxa sikhangela zona ezokuhambisa thina njengabantu abasebenza koBulawayo asivumi ngoba ungakhangela kuma national highways ethu phose yonke indawo zathola kulama police and behamba ngezimoto transport balayo zikhona imota ezithengiweyo nyakenye eziningi kakhulu ezokuthi zincedise ama police mbona ngani okwenzakalayo ukuthi ukuganga sokukhulile sokuchelile kakhulu kwezomvikela ikakhulu kiyo kanye ama police ngoba sike saba lawo amanye atholakale etshontshile kulamanye atholakale ebambana lentambo zizamagetsi kanye lama robberies nje amanengi atshiyetshiyeneyo sikubonile kusenzakala lokho.
Njengoba kubanjwa inkunzi yamabhizimusi amakhulu kangaka ibhizimusi ethwala imali lina osomabhizimusi abancane abazimeleyo lizivikela njani pho
lapha baba Nkomo sokusazi ophezulu kuthi ukuthi vele eqinisweni kasivikelekanga ngoba nxa kuzabanjwa abantu abakwanisa ukuthi babe bahaye ama security companies abe armed basebenziseke ama license guns pho thina ke esivele silengise izandla singalayo leyo mbhobho kusenza vele sizizwe singabantu abangavikelekanga kanti ke njalo siyananzelela ukuthi bona abantu kuze bakwenze baphumelele kusinika imicabango eminingi ukuthi kambe sibili iyabe irobbery eleqiniso kumbe abantu laba basebenza labanye baba baphakathi khona phana hayi thina sibona ingani kuyasolisa kakhulu ukuthi sibili babe bezenzela from outside sibona ingani probably kungaba nje internal work eyabisenza kahle.
Lo ke umnumzana Alec Ndlovu usomabhizimusi wakoBulawayo lapho limuzwe exoxa ecingweni ekhona ngale koBulawayo lo ntungameli Nkomo owe Studio 7. Amalunga edale lePhalamende awebandla ele Citizens Coalition for Change umnumzana Job Skala omela izengeza West lo mnumzana Godfrey Sithole omela iChitungiza North bebesemthethwa ndaba okamanje eHarare namhlanje ngemva kokuphanyeka isicelo sabo sokuthi baphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso esebheya. Amagqwetha ababili laba athi sebehlale kakhulu okwesikhathi eside bevalelwe icala labo lingathoniswa okuya ngapi. Umanji uStanford Mambanje uthena uza kwethula isinqumo sakhe ngolesihlanu. Abaningi basele bebambe wangaphansi ngemva kokuphuma kumfanekiso womeli weMathobo South edale lePhalamende engowebandla eleZANU PF umnumzana Soncube obhodanda wana yonke ezinkundleni zokuxhumana ikakhulu kunkundla eye WhatsApp egcobe esifubeni owesifazane emkhombe ngombhobho esithi umfice elemota yakhe ebijontshiwe. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Ponyathi utshele iStudio 7 ukubana sikhulume laye kusasa ngalolu daba ngoba engakabi lolwazi olupheleleyo ngalolu daba. Uncube yena kade engadobhi ucingo lwakhe. Embikweni obhodayo ezinkundleni zokuxhumana, uNcube uthi yena owesifazana lo umfice esemodeni yakhe eyatshontshwayo eyohlobo ole Honda Fit. Amazi enduduzo aloke etheleka ngemva kokutshona komlobi uContinue Loving Mhlanga obeyisaziwa kakhulu ngegama lokuthi Cont obeyingcwethi kwezokulingisa ezemigido lemiculo obhubhe izolo. Iningi lithi ubelothando lokuthuthukisa ezemidlalo yokuzithokozisa kanye lamasiko. Njalo ubengomunye wabalwela ilungelo loluntu ikakhulu elabantwini abasesabelweni seMandebeleni. Ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa uBhekilizwe Ndlovu owasebenza waholwa lwangukhonti eMakhosi Theatre kobulawayo uxoxa loSithandekile Mhlanga ngokusebenza akwenza lomoyi.
Ukutshona kukaMhlanga yikutshona kwelanga kwabaningi abebesakholisa isikhudumezi salo lelo langa. Kubuhlungu kakhulu ukudlula kwakhe. Yebo, ubekhulile uMhlanga kodwa bengakaguli ukuthi besingabe sesikhangelele ukuthi angadlula masinyane kanje. UMhlanga ubendoda ebesebenza obukufunda kuMhlanga mawuthe wathola ithuba lokusebenza laye kwakuyikuhlakanipha kwakho ngakubuza ukuthi kukhalipha i-intelligence ayenayo lokusebenza nzima. So asomuntu obumthola nje edlalisa isikhathi exoxa kumbe uMhlanga ubenganathi notshwala. Bethi nje maye ngena emakhosi ngisebenze naye 2 years unginikeza emakhosi ngarana i-restaurant ne-bar for 2 years. Ngangakazi ngibona uMhlanga eme phandle exoxa nabantu. Wayeathi maye me ngaphansi kwesihlahla yabefundisa abafana namantombazane drama. Maye yena uya ehofisini yakhe phambi kwekhompyutha yakhe ebhizi esebenze senza ama-project. So ubecilile cili emsebenzini. Ethi uma ehleli phansi eshare nabantu ulwazi lwakhe lwedrama le-art nje in general, ubukholisa ukumlalela uMhlanga uma evula umlomo ekhuluma nge-art. Angazi lokuthi wayefundela kuphi ngoba angizange ngizothiwa uMhlanga uke waya esikolweni sedrama, but ugcine sengumuntu wanobevakatshele emazweni esenza inkalakatha zezinto. Wakhipha ama-productions amakhulu qala ngestage odabulaphu onansi lendoda uthe esuka lapha engena ku-TV sinjalo wakhula wayeza umakorokoze inkalakatha zamadrama mpela ayezokudlala. Of course wenza nezinye zepolitics ezifana nabo members only nabo good president ezakhe nasezimbophisa nangamaphoyisa, but zamwinisa ama-awards amakhulu kabo. So bekukuhle kakhulu ukusebenza kaMhlanga and sizosala simkhumbula.
Abaningi bathi kuningi abakufunda kuye, singathi lokhu kungabe kuthiwa ngabantu abaningi elikhulumisana la ukuthi wayefundisa ngokuqotho kungelansolo.
Yebo, kakhulu uMhlanga ubefundisa and ubekukholisa kakhulu ukuthi ahlale phansi alalelwe share in knowledge ye drama ne music. UMhlanga ubengumuntu obe very versatile kakhulu endabeni ye art. So bethi mangale ekutshela nge music umangale, engokutshela nge drama umangale, uzathola ukuthi futhi i knowledge yakhe ibroad ukuthi it was about i content ibuye futhi ibe technical to the extent ukuthi ubeyizwisisa ikamera, ubeyidirect ikamera uMhlanga, ubemdirect uedita mase edita ilokuzeni imininingwana yakhe, ubemnandi kube njalo, ubekudirector noma nawe uli ekuphuza ukuthi impela lapha umuntu lowo uyayazi into ayikhulumayo. So he taught a lot and he groomed a lot of abantu abaningi kakhulu. Ayisikho lo yi-one boy abayi-two, wonke lo wonkana uMhlanga eZimbabwe I think wonke umuntu nje kwemali. Umuntu lwana owazivule indlela yakhe egangeni kungelandlela ngitho wayivula kunzima, kukhulunywa ukuthi Matabeleland marginalized. Yena waba nguye omkhulu eZimbabwe yonke in terms of drama ngoba bonke bayamguqela manje. Khuluma ngamadoda agunywayo ku-editing afana noNdumiso Ncube onguye omkhulu mpela endabeni zoku-editor, abalobayo abafana nabo Raydon Baya, abadirectayo bafunda noku-act abafana nabo Petisa Isithole noThembi the wife who was a great actress ekudala ukumbona kodwa ngumuntu obe-acta kakhulu. Akazange athande i-TV uThembi, akazi kwasuka kwathini, wa very thandile stage, but uma umbona phana ubona ukuthi nansi product president kamhlanga enze inkalakatha zezinto so aso muntu wokudlala lo odlulileyo kushona ilanga njengoba ngishilo eliyinkalakatha and abaningi siyakhuluma sithi thina mhlawumbe kumele siyikhulise i-art in honor of umhlanga mhlawumbe singathi nayiyo ilokhu ingqoba siyele yona kuzokuba kubi ukuthi kuthi kwenzakale kanje bese iphonga ukudisappear nje inyamalala i-art kuza kuba buhlungu emoyeni kamhlanga
lobe kungumbhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa lapho ke limuzwe ikhuluma ecingweni losithandekile mhlanga owestudio 7 esesouth africa kunjalo nje iofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa yethule umbiko othi umhlanga uphiwe inhlonipho yokubhadalelwa indleko yokungcwatshwa nguhulumende i-state assisted funeral hhayi inhlonipho yeqhawe lesizwe njengalokho obekukhangelelwe ngabaningi. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sikhuluma labasakhulayo ngenkinga abadibana lazo empilweni. Kweziphathelane lezomnotho welizwe namhlanje abantu makhaza bathi alabalufinyeleli uhlelo lukahulumende olokuthenga imali yamatshe eyegolide eyama-gold coins ngoba lubiza imali eningi abangayiholiyo. Iningi lengcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe zithi uhlelo lolu lungaphumelela lungaqhutshwa kuhle. Usithandekile mhlanga we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Elilethule umbiko izolo lisithi selithengise imali yamatshele edlula inkulungwane lengxenye yayo i-1500 njalo liza kwethula eyinye ezinkulungwane ezimbili i-2000 kuyonale iviki. Kodwa umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi imali le iliphupho nje ebantwini makhaza.
Umphakathi uyakuzwa ukuthi kukhona into okuthiwa ngama-gold coins njalo bakuza kuyingqinekane ayisikho ukuthi bayakwazi kuhle kuhle ukuthi iveli isebenza njani njalo itholakala njani. Bona nje nxa bekhuluma ngakho baye bekhuluma bezekelisa behlekisa ngakho ukuthi kambe kungaba yinto enjani. Okwenza kube njalo yikuthi ke imali le mbe singathi gold coin le ibonakala njengento yezicebi abayibo abazazithengela lelo golide mhlawumbe kuyindlela yokuthi lelo golide balithenge imali ethiphileyo balithwadikela abalithwadika khona kube sokusenza ukuthi ngaleso sikhathi yenxa sebethe bafisa bona ukuthi balitshintshe lelo golide mhlawumbe bathole inzuzo. Siyakwazi ukuthi sithe sicine ukuzwa sizwe ukuthi 1500 units mbe singathi amagolide layo wathethengisiwe njalo kusuka kuhlupha uzulu kakhulu yikuthi intengo yakhona efunakalayo o-$1800 kusiya phezulu nxa umuntu efuna ukuthenga iyabifunakala. So abantu nxa bexoxa nje bayathi ukuthi kambe singabe siyizibulo ezinganani ukuthi singathatha inkalakatha yemali engako sisiyathenga iphisinyana yegolide esingakwaziyo ukuthi iligolide ngempela ngoba sebe singakwazi ukuthi lenziwe ngegolide yini lelo coin. Kumbe njalo kuyathi mhlaso kuphambili kuthiwe hayi lapho elasala likubambile yimali nje kumbe ligolide lingasigolide. Abantu nje bakhuluma ngakho behlekisa ngakho bezixoxela kabakwazi isisi lokuthi okukhulunywa ngakho kuyini. So yiyo isituation ekhona kuZulu ukuthi lanxa kungathiwa ngiyayithenga ngezimdola i-800,000 zimdollars umuntu uyabe uyayithatha ngapi njalo omunye kwanika umzekeliso wokuthi kambe umuntu ngingabe ngiyisibule esinganani ukuthi sendithole imali engako engazayivele ngiyibambe ngigijimele ukuyathenga ikhoyili mhlawumbe engamphunyuka iciniwe lele emgelweni yahamba la manzi beyahamba lezikhukhula ezinye. So abantu nje ngamafithane yiwumbono abalawo bakubona nje kuyinto yezicebi abantu abaphezulu abantu abazama ukuthi bazigcinele imali ngolwazi bona abalalo kodwa uzule engalwazisisi njalo le ntengo yakhona ayifinyelelwanga umuntu wonke nje ompofu abantu abampofu bavele kabacabangela ngakho njalo kabazimajini besiba lalo lelo gold coin ngoba intengo yakhona ikhatshana kakhulu ukuthi uzula ifinyelele nxa ukhunywa 1800 kusiya phezulu US dollars imali ethusa umphakathi njalo even ngemali yeZimbabwe o 800,000 kusiya phezulu zimdollars asiyo mali umuntu wazana njengoba la. So yikho ke begqiba ngokuthi lokho yikuthengiselana kwabantu abaphezulu abadinga isikhiwa elitist approach to solving economic problems. So ngamafitshane ke yiwo umbono kaZulu wakobulawayo, umbono kaZulu jikelele nje wemaphandleni iZimbabwe jikelele.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Michael Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Esikuzwayo ukuthi ama gold coins amavendi amaningi ngawa afford nxa sikhangele intengo yakho iphezulu kakhulu. Yinto ezakholiswa izinodi lezikhwe, kodwa abantu bazana angeke baqoqe imali efika laphezulu yamadonga. So ayinto nje abanikazi ithi basabe sikhangele indaba enambitha.
Asizweni umbono kamnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kutho ukuthi indawo yama gold coins engxenye ababethenga imali ama US dollars ku black market yiwo asebethenga ama gold coins lawo. Kukhanya njengani singathi liyaphumelela, kodwa i 2000 gold coins so maningi kakhulu. So engxenye ebengalilisa amanye ayengu 2000 ama coins azathengwa, kodwa nxa kuyokuthi bafuna ukuthi abakhaza lawo bathenge abantu abalezimali ezilutshwana kumele lungise ama gold coins angaduliyo, because abona ukuthi uhulumende ulula ama-programs abaningi awe-construction njalo babhadala 50% ngama-Zim dollars. So ama-companies anjengalawo azuza ama-contracts amakhulu yibo ababe le mali eningi yama-Zim dollars abengayisebenzisi. Khathesi ukuthi ama-TGS asatholakali lapha ku-black market amaningi. So kutho ukuthi idola laseZimbabwe liza-appreciate in value ngamani njengoba liyabe lingekho esikhathini esiningi.
Ibhanga le-Reserve lithi i-Committee ye-Monetary Policy izaqhubeka icubungula ukuthi ingaluqhuba njani uhlelo lwemali le lona olwethulwe ngeviki edluleyo ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington, ngingusithandekile Mhlanga. Uhulumende ubika ukubana lokhu eqhubeka ngohlelo lwakhe lokuncedisa izigaba ezijeneyo zelizwe ukuthola amanzi ahlanzekileyo ngokuzigebhela izibhorane. Isiqinti senkaya eMathebeleland North ngesinye sesiqinti ezigejelwe izibhorane. Okwamanje sesigejelwe izibhorane ezimbili kuwadi inye ngayinye. Lokhu kutsho ukubana lolu hlelo luchiye inkayi isilezi borane ezifika amashumi ayisithupha 16. Ugayena Gumede Saidi ube lethuba lokuxoxa lomphathi ntambo ubona ngezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi kanye lezentuthuko yelizwe unkosikazi Stembiso Nyoni ngalolu daba.
Ngingaqalisa lakhi wenjani ukuthi lokho yikho usithabisayo kakhulu ukuthi programs zamanzi seziqalisile njalo ziqalise endaweni eyomileyo okudlula zonke indawo. Kube into enhle kakhulu, but it was a battle, it was a fight ukuthi kuze kube khona, ngoba i-competition inkulu. But siyambonga u-president wethu ukuthi ukuvumela ukuthi kube lama drilling rigs atshona kangaka, and then kayi siqalise lapho okungela manzi khona, and i-drilling rig yakhona izahlala enkayi kuze kuphele amawodi wonke kugejelwe ama-balls ngamabili ngamabili ngamabili.
Amawodi mangaki?
Amawodi angu-30.
30 amawodi,
okutsho ukuthi ama-balls azaba ngu-60 abela manzi amaningi.
Uhlelo lolu luza kuya kwezinye indawo eMathebeleland?
Ye, luzahamba. Ye, ngizwangani kuthiwa i-district inye ngayinye izabe le-drilling rig yayo, okutsho ukuthi singaqeda enkayi sesingahambisa lapho abangalayo khona bangaqeda bese kuphenduka ngoba kusacela ukuthi i-village inye ngayinye ibe le-ball ezinjalo ezideep senzele ukuthi abantu babe lamanzi amanzi iwahluphayo kakhulu ngoba ungakhangela lapha ungelamanzi ungela infrastructure enjengamanzi nigaqo i-transport intuthuko iba nzima ukuthi yenzakale lapho kulamanzi khona abantu bayathelezela abantu bayalima abantu babe lezivuno ezingcono balima imbita bathengise khonokuyana kuyancedisa kwi-economy yendawo obe kusenza ukuthi inkayi ibe phansi kuswelakala kwamanzi ikakhulu.
Loke ngudokotela Sthembiso Nyoni limuzwe ixoka lapho ekobulawayo lo Gayina Gumede Saidi owe-Studio 7 ecingweni. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lokhe luqhubekela phambili abantu abaningi kodwa lokhe bengelasifiso sokubhalisela ukuvota loba ukuvota ngokwazo ezigabeni zeMandebeleni. Sibe lethuba ke lokuxoxa loNkosi Khona Dibithi owe ekhaya vote ngalolu daba.
Esikunazeleleyo thina sisebenza kuma communities especially ayimathebeleleni nje ekhaya vote ikuthi abantu sebediniwe esikuyo kuthiwa i-voter fatigue. Ngizwa abantu abaningi bekhuluma nge-voter apathy but mina ngithanda ukukhuluma kakhulu nge-voter fatigue ngiqondane lo mbuzo lowo khona. Last week ngike ngafika eBinga. EBinga into enginanzelele ukuthi khona iBinga Eden liya ilabantu abangu-3000 kuphela ababhalise ukuvota. Umbuzo wona lowo ngiwubuza abadala kuhamba ngathi kathi indaba abantu beyafunga ukuvota kulabantu abangaki la. Bekulabantu abangaki lapha in this community and how many and how can they participate in the elections. Abantu sebediniwe, abantu abasha sebediniwe, ababoni uncedo lokubhalisa ukuvota, ababoni ukuthi kubaphathisa ngani empilweni zabo. Uzathola ukuthi abantu abasha kathi sibazicabangela ukuthi bayenzini esi-aid baphume eZimbabwe bephila kwenye indawo lapha abangathola khona impilo engcono. So kuba nzima ukuthi sithi nxa sikhuluma indaba zokuphatheka enhlelweni zokuvota ezokhetho sibe labantu abasha khonapha eduzane ngoba ababoni i-value or i-importance yakhona lokho. So konkana kuyadina abantu kakhulu ukuthi sabe sonke siyenza into le every 5 years kodwa singaboni ukuthi isifikisa nga. Okunye futhi sengunanzelelile
i-social media. Ngathi ngubambe umlomo khona lapho. Kuyini sibili okubonayo wena kuthenana kungaba yimbangela yokuthi abantu bangabi lesifiso sokuthi babhalisele ukuvota loba ukuvota ngokwabo.
Kathesi ngasezimbabwe lapha sikhulu khanyele i-economic situation. I-economic situation kayivumi. Nxa ngikhuluma ngokuthi kayivumi ngikhuluma ngokuthi lathi njengabantu abayenza i-voter education. Uyeza umuntu esithi ngeke nje umsika wami lapha ngihambe ngiyebhalisa ukuvota ngoba mina kade singayele ukuthi abantwana bangahla. Economic situation is making people think more about what they need to do in terms of ukuthi baphile than ukuthi baphatheke endleleni zokuvota then uzanaze ukuthi okwesibili ukuthi ama isile history eZimbabwe ama disputed elections ukuthi njalo nje i-opposition iyabe isiye emakhothi siyakulwisana labezekho ukuthi ukhethwa luhamanga kuhle benika ama-reasons abo athile. All that information is information eku-public.
Lo-ke ngunkosi Khona Dibithi owe ekhaya vote ebesikhuluma laye ngezokuvota. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Mrasedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muri